Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 2 kulwezi 2023 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesiyenzile indaba yethu zafaka amaphephethe ekhosini sesimelele ukuthi impumelele izaba yibuyini.
Umthethandaba waphezulu oyeHigh Court uhlale namhlanje kwakuqala usahlulela udaba olukhwezele ibandla leCitizens Coalition for Change, CCC, elokuphikisa ukuxotshiswa kwamalunga alo edalela eParliamente.
Thina njengabalungisi be-Mine Enter 2023 siyathaba kakhulu ngombukiso lo esilawo namhlanje.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uvule okusemthethweni umbukiso wezomsebenzi wokwemba amatsha aligugu elizweni owe-Mine Enter 2023. Umongameli Joe Biden weMelika usekhuthaze ukuthi Israel leHamas zike zime ukulwa okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimileyo kanye lokukhululwa kwabathunjiwela babotshiweyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethandaba waphezulu oweHigh Court uhlale namhlanje okwakuqala usahlulela udaba olukhwezele ibandla leCitizens Coalition for Change, CCC, elokuphikisa ukuxotshiswa kwamalunga alo edalela eParliamente ngozithi usaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele weCCC, uMnumzana Sengezo Chabangu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abasekeli be-CCC kade behlabela phandle kwedalela eHigh Court befuna ukubona uChabangu yena okade engekho emthethwandaba namhlanje. Abe-CCC bathi bazakhangelana loChabangu yedwa emthethwandaba ngoba nguye owenze ukuba amalunga awe-CCC exotshwe ePhalamende. Bathi njalo usomlomo wePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda lomongameli weSenate uNkosikazi Mabhelo Chinomona kumele bakhitshwe kusicelo sabo sokuba uChabangu ikenzanga ukusemthethweni ngokuxotsha amalunga awe-CCC. Igqwetha le-CCC uNkosikazi Sihle Amanda Ndlovu utshele intatheli zindaba okwenzakale emthethwandaba esithi balethemba ukuba bazanqoba.
La ama-applicants lawa we-CCC ngendaba yama-recall sesiyenzile indaba yethu zafaka amaphephethe ekhotini sesimelele ukuthi impumelelo izaba yibuyini. Themba silalo kodwa angeke ngisho ukuthi kuzahamba njani. Lapha sekusele emandleni ecourt ukuthi isitshele ukuthi what will be their outcome.
Ibandla leli liphinde lathi kalimazi uChabangu lisithi kumele aphe ubufakazi ukuba uzithi ungunobhala we-CCC owakhethwa ngapi loba ngubani. Igqwetha likaChabangu uMnumzana Ngqobani Sithole uthi batshele umthethwandaba ukuba uChabangu ungunobhala we-CCC esithi wonke umuntu owe-CCC uyamazi uChabangu.
Landilizizele ukuthi ubechaya ngendlela elokunonophezu. So okukhona ngokuthi uChabangu interim secretary general we-CCC. Ukuthi abanye abamhloniphi akutshintshi ukuthi nguye u-Secretary General we-CCC. Njalo kuleyinye into yokuthi kunabantu abathi i-CCC kayimali. I-CCC kade ngekho e-court. So i-CCC ihamba loChabangu bavumela.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Ostalo Siziba uthi kabamazi uChabangu esithi bayathaba ukuba udaba lolu luzwakala edale le-High Court.
Sokwehlile wakhona ukuveza sobala ukubana ke i-judgment ephumayo esiyithabelayo ukuthi iyaphuma i-nomination court ingakahlali. Lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba i-nomination imhlaka 7 and ukuthi idale le-High Court li-decide ukukhipha ke i-judgment yamhlaka 7 kuqakatheke kakhulu. Whether ke idale le-High Court lizathi ke A or B ngokunye kodwa ukukatheleke ukuthi beyifake mhla ka 7 ngenxa yobana uma ingaphuma mhla iya affecta ukuyenza kwe by-election elithi esithi thina ofalanga yenzani ngoba i-TPC ekokelwa ngoba uNelson Chamisa ayilamba ukuthi ihambe ibhola edale eParliament.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lebandla le-Ideas Party for Democracy umnumzana Herbert Chamuka uthi akathembi ukuba i-CCC izanqoba kudaba lolu.
Angiboni ukuthi izaphela kakuhle or be-TPC bazawina le case. But ikesi leyi izaya kuma elections because makho ikuthi yaplanwa izano PF yaplanwa nguchabangu oro yathengwa namanyama bandla political, which means lento iza kuyela kuma by election.
Umahluli Mnamato Mtebetsi oya e court uthe uza kupha isinqumo sakhe kudaba lolu kumalanga alandelayo idale le nomination court lingakemukeli amaphepha alabo abazafuna ukuncintisa kukhetho lwama by elections abazathatha izikhundla zalabo abaxotshiswe ePhalamende. Umongameli Emmerson Mnangagwa sowabeka leli langa lokhetho ukuba lwenziwe mhlaka 9 Mpalakazi lonyaka. Abe-CCC baguqule amaphepha abo okukhwezwa kwalolu daba emthethwandaba bekhipha usomlomo wedale le-National Assembly umnumzana Jacob Mudenda lomongameli wedale le-Senate unkosikazi Mabel Chinomona kudaba lwabo lolu kodwa ngabazange baveze isizathu sokwenza lokhu. Udaba lolu luza ngemva kokuba uChabangu elobele idale lePhalamende ngenyanga edluleyo exotshisa amalunga awe-CCC edale le-National Assembly alitshumilane 14 labeSenethi abayithoba munwemunye 9. Abebandla le-CCC bathi ngabamazi njalo bafuna umthethwandaba wesule isinqumo sakhe lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uvule okusemthethweni umbukiso wezomsebenzi wokwemba amatshe aligugu elizweni wesimatshumi mabili lasithupha owe-26th Mine Entra 2023 oqale kobulawayo izolo ozaqitshwa ngomgqibelo. U-Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Evula okusemthethweni lumbukiso wezokwemba amatshe aligugu owe-Mine Entra 2023, umongameli Mnangagwa ukhuthaze abembi ukuba bengathengisi abakwembayo bengakakuhluzi lokukulolonga ukuze bathole inzuzo ephezulu kulumsebenzi.
Sikhuthaza amakhampani asebenzela kwesigabeni sokwezinjwayo ukubana baqale bahluze balolonge lokho ababe kwembile bengakaze bakuthengisele phandle ukuze ilizwe lithole inzuzo. Okwamanje siphakathi kokulungisa umthetho ozakwenza lokhu kube lula.
Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair unkosazana Stella Nkomo abayibo abaqoqe umbukiso weMine Entra 2023 uchasisa ngokwenzakale namhlanje.
Thina njengabalungisi be-Mine Entra 2023 siyathaba kakhulu ngombukiso lo esilawo namhlanje. Siyathaba ukubana kulababukisi silama-exhibitors esingathi ngama-direct amakhampani afika 169. Lokho kutshengisa ukuthi i-Mine Entra iyakhula.
Amankampani amabili akwele South Africa athole imivuzo embukisweni walonyaka. Omunye wabathole umvuzo umnumzana Philip Ngowera we-GNK Valves yakwele South Africa uncome ukuhlelwa okwenziwe umbukiso walonyaka wezokwemba.
Andisithabile ukuthi njengoba ungumnyaka wethu wokuqala uku-exhibitor sihle sakwanisa ukuzuza i-second position, i-award, second position, silver award.
Dosman Mangisi, omunye wabakumsebenzi wokwemba obesembukisweni walonyaka, yena ubabaza ngezinga lemichina ebukiswa eMine Entra lonyaka.
I-2023 iMine Entra iwelesikhathi esirayit ukuthi kuzicalisana lokucalisa kwezulu, so kubuya kwezulu, so iprogram le irayithi vele icakathekile phambi kwama-miners.
Umbukiso owe-Mine Entra umanyanisa abakumsebenzi wokwemba abamankampani alungisa imichina abayisebenzisayo ukwemba impahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini kanye lamacebo okusebenza okungela ngozi. Umnangagwa ovule okusemthethweni umbukiso owe-Mine Entra owenzelwa kobulawayo uthi uhulumende wakhe ukhangelele ukuba umnyaka usiyaphela ilizwe libe selithole inzuzo emsebenzini wezokwemba engafika amabhiliyoni alitshumi lambili amadola emelika i-$12 billion. Amankampani alikhulu lamatshumi phose ayisikhombisa 169 ayabukisa lonyaka e-Mine Entra 2023. Abakulumbukiso ngabakulumsebenzi baseZimbabwe labavela kwamanye amazwe agoqela iBotswana, iTanzania, iDRC, iChina leSouth Africa. Umbukiso walonyaka ugijima ngendikimba ethi Accelerating Economic Transformation Through Mineral Beneficiation. Umsekeli kamongameli Constantino Chiwenga lomphathi ntambo wezokwemba umnumzana Soda Jemu labo bebekhona umbukiso uvulwa okusemthethweni. Kusasa abe-Mine Entra bazaqhuba umhlangano wekuseni e-Rainbow Hotel ozakwethula isimo sezokwemba ezweni ku-breakfast seminar. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo e-ZITF ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abe muli kamnumzana Thakutswa Ngadziwore ilunga ledalela eParliamente oyisiphathamandla sogatsha lwabatsha elebandla le-Citizens Coalition for Change othunjwe izolo wazotholakala elamanxeba okuhlukunyezwa lokutshaywa lokulinyazwa kakubi kanye lokuhlatshwa ejekiseni elomuthi ongaziwayo bathi ulokhu esesibhedlela eselatshwa. Abazali bakangadziwore babike ukuba igazi lakhe selithunyelwe kwele-South Africa ukuthi liyehlolwa ukubana kubonakale ukuthi imithi efakwe kulelo jekiseni imithi bani ukuze athole usizo olumqotho lokuzivikela umkhuhlane ongadalwa yileli jekiseni. Isifiso sabazali laba bathi besingesokuthi ayehlolwa yena mathupha lokwelatshwa ezibhedlela zaphandle kwelizwe ngoba ezeZimbabwe zingethembeki, kodwa balokudana ukuthi lokhu kungeke kwenzeka njengoba ingwalo zakhe zokuhambisa i-passport yathathwa imthethwandaba njengesibambiso samanye amacala okubazelwa ngohulumende asemthethwandaba. Sikhuluma kanje, iningi labantu elizweni lokhu liqhubeka lisola lesi sihluku esehlele uNgadziwore olemfanekiso lamavidiyo asezinkundleni zokuxhumana ezisebulenjini eveza amanxeba okubhaxabula umzimba wonke. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usekhuthaze ukuthi i-Israel leHamas zike zime ukulwa okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimeleyo njalo kukhulule abathunjiweyo lababotshiweyo. Lokhu kuza ngesikhathi amacelo omabili la esevumelane ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe lamaPalestina alimeleyo bavunyelwe baphume esihlengeni seGaza bengena e-Egypt. Njalo sekulabantu abedlula amakhulu amathathu asebephume esihlengeni lesi. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxe lengcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini.
Umkhululayo kwezizalwane zamanye amazwe kumele ubana uphume kuveza uhlonipha kwemithetho elawula umhlaba wonke ujikelele. Ngakho-ke nxa sisenza njalo sibonisa ukubana sihlonipha imithetho ye-United Nations elawula ukuphathwa mhlawumbe indlela empi impi omele ilwe ngayo kungela kuhlanganisela nabantu abangenamacala phakathi. Ngakho-ke isenzo esihle esikhulula abantu bamanye amazwe ubana nabo balele ukuthi kubuyela emazweni akibo.
Sibona uMongameli weMelika esekhuthaza ukuthi kuke kumiswe impi leyo kwesikhatshana ukwenzela ukuthi ababotshiwe bakhululwe. Ubona ngani lokho kungaba yikho ukuqala ukumiswa kwempi na?
Kungabe kungeminye imizamo yokuzama ukukhulumisana umlotha. Ukukhulumisana umlotha lokhu kungaba ngezinye indlela zokunceda impilo zabantu. Kodwa nxa sesikhangeleni okumisa emimpi, ngathi kusesemasinyane ngoba injongo yemizamo leyo yokuthi kuqale kumisa impi kwesikhatshana ukulandelela ukuchitheka kwegazi elingelacala. Kodwa akulungiswanga isisusa sempi, ngoba nxa kungalungiswanga isisusa sempi esiyiso esiyimbangela yempi leyo, akula ndlela okungakhulunyisana ngayo umlotha ngaphandle kokubana kuqale kuqondiswe khonokho okuyimbangela, okuyikubana abephalestini babona abe-Israyeli bebaningi bezabe bathathele emhlabathini wabo.
Sibona laphana abebutho leHamas besilwa becatsha ngezibhedlela. Ubona ngani i-Israyeli ngendlela ebesenza ngayo, ubona ngani ingaqhubekela phambili na ihlasela indawo ezilabantu abangahlomanga?
Kuba nzima ngake ngatho ngaphambilini ukubana into eyenza impi ye-Israyeli leHamas ibe buhlungu ukubana ayisalandeli indlela esingathi yi-conventional warfare. Nxa abantu beHamas besilwa becatsha phakathi kwabantu, kunzima ukubana Israyeli ehlukanise phakathi kwabantu nje kwabantu makhaza nezingane eziyabe zisilwa nabo. Ngakho-ke sizacela ukuthi xa belokhu becatsha ezindaweni ezinjalo kuzakuba kutholakala ukubana Israyeli izabe ibhomba endaweni ezinjalo, izabe idiliza lezo ndawo, idinga bona labo amabantu. Ngoba kunzima ukulika umuntu ongali ngendlela edayelekile conventional warfare odlala esingathi ngeni lathatha okungena ebantwini.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umphathintambo wezomvikela kwelemelika umnumzana Lloyd Austin kanye lobona ngobudlelwano lamanye amazwe omhlaba umnumzana Anthony Blinken bakhuthaza amalunga edale lephalamende awe-Congress ukuthi avumelane kwisinqumo sokuthumela uncedo lwemali yokuphathisa le-Israel lele-Ukraine. Amalunga awebandla lama-Republicans wona afuna ukuphathiswa ele-Israel ngamabhiliyoni aphezulu kwelitshumi lane, 14.3 billion, okumele icutshwe esikhwameni semithelo ese-Internal Revenue Service Fund, kodwa ele-Ukraine lingasanikwa lutho. Idale le-Senate laseMelika livumelane ukukhethwa kukamnumzana Job Lew ukuthi abe ngumeli welizwe kwele-Israel. Leli nyathelo lenzakala ngesikhathi ele-Israel liphakathi kwempi leqembu lebutho ele-Hamas. Lew wake waba ngumphathintambo wezemali ngesikhathi sombuso kuhaye ngumongameli Barack Obama. Ukubhubha kwezihlobo phandle kwelizwe lokhe kuqhubeka kuludubo emulini zeZimbabwe ezithwala nzima ngendleko yokuhambisa isidumbu ekhaya. Kukanti-ke abanye bagcina bengcwatshwa emazweni abakade behlala kiwo ngenxa yokuswelakala kwezimali. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHabron kweleBotswana.
Imbiko yabeZimbabwe ababhubha behlale inyanga lezinyanga besezindlini lapho kugcinwa khona izidumbu imochari ivamile. Lokhu kudalwa ukuthi umuyi uyabe engatshiyanga imali kumbe ihlobo lazo zingelamali yokuhlawula okufunakalayo ukuhambisa isidumbu ekhaya. AbeZimbabwe abaseBotswana labo babhekane lobunzima ngezikhathi zezimfa. Okunhlanganiswe ukuphathisa abeZimbabwe ngezikhathi zobunzima eBotswana ebambanani caregivers umnumzana Titus Nxumalo uthi kusuka kube nzima uma sekuthe kwaba lo monakalo. Lokhu kuqala ukuthi abantu bekhaya bagcine bengcwatshwa kweleBotswana kungayisikho ukuthanda kwemuli kodwa kuyikuswelakala kwemali yokuphathisa kundleko zezimfa.
kodwa kasichelesi ngabangcwatshi yobuthwana ngoba umuntu kumele ayingcwatshwa kibo yikho sadala ibambanani siyidalela abantu ukuthi bangangcwatshwa egangeni nxa esegula simthwale masinya simuse ekhaya nxa kufanele ekhaya nxa kufanele sincedise njalo ngesincedisa kakho simncedise.
Omunye oweZimbabwe oseHebron umnumzana Mluleki Bhebhe uthi ugcina kudluliswa ingcebethu esikhathini eziningi uma umuntu ekhaya ebhubhile. Uthi basanda ukuphatha udaba lokuthi kulomunye wayelokhu watshona ngompandula kodwa lokhu egcinwe emotsha.
Silohlupho lapho esihlangane lalo kulo njengalokhu sihamba sincedisa abantu, so siripotele umuntu wakithi ekhaya ovele ekhezi owatshona ngoSeptemba, isithumbu sakeleke sisemosha, so sizama ukuncedisa manje sishodela imali.
Umnumzana Levi Moyo okwavelelwa yisehlakalo sokuthi isihlobo sakhe sigcine emotsha okwedlula inyanga uthi imali yiyo eyabe isilela.
Selapha ngohlupho ngitshonele umalumami usenesikhathi elana itshonele iBotswana, so esesicela njengesihlobo sicela usizo lwemali ukuze simhambise ekhaya. Ebewa ekhaya imali esishoda ngayo imali engaba ngange-6,000 ukuze sikwazi ukumsa ekhaya ngoba lana obesebenza khona bengala maphepha, njalo lapho obesebenza khona abantu bakhona asibaboni, so yikho sicela usizo.
Kuvamile ukuthi abaqhashi bengaphathisi ngedliwo zemfa uma weZimbabwe wayebasebenzela kade yala maphepha anikeza imvume yokuhlala kumbe ukusebenza elizweni. Abaqhashi babe besesaba ukuthi abomthetho bazabahlawulisa ukuqhatsha umuntu wokuza engela maphepha aqondileyo. Umeli weZimbabwe kwele Botswana umzana Henry Mkono Weshuro uthi uqakathekile ukuthi abeZimbabwe bathole okwafaneleyo lapho abasebenza khona noma bengela maphepha.
But you may realize that a number of the others, their number of our people have been mistreated. People take advantage of the fact that they're not documented. But it doesn't mean that if you're undocumented, you should suffer from unfair.
Ungakhangela indaba eziningi zabantu beZimbabwe abangaphathwa kuhle ngabangala maphepha. Kodwa akutsho ukuba uma ungela maphepha awusela lungilo.
Umgono weshuro ukuthi bazaqhubeka bezama ukuphathisa abeZimbabwe ukuthi bathole amaphepha wonqabela indaba zokuthi kube nzima ukuthi bathole ungcwatshwa ohloniphekayo kumbe bengahlukuluzwanga bomthetho.
But as you are aware, we've enrolled our mobile exercise where we are going around Botswana to document, and the reception has actually been improving. We've also seen a number of people.
Njengoba usazi, sisaqala uhlelo lokuthi siphathise abeZimbabwe ukuthi bathole amaphepha.
Iningi ikakhulu eliphila ngobamba-bamba alenelisi imali efunwa amankampani athengisa inhlelo zokungcwaba awema-funeral policy. Abanye bazama ukungena inhlanganiso ezifana lama-burial society kodwa ukukhipha imali yenyanga lenyanga kusuka kubasinde. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Isikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
ELeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lokuqakathekisa ukulondolozwa lokuqakathekisa ukujeziswa okwabephula amalungelo entatheli izindaba ole International Day to End Impunity for Crimes against Journalists. Leli langa lonyaka linanzwa ngesikhathi uhulumende ekhuthazwa ukuthi aqinise imizamo yakhe eyokudala umumo wokuthi intatheli izindaba zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa kanye lokuba lemithetho ehambelana lalokho okuchiwo ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuluhlu lwabo lweziqondiso ezeUnited Nations Action Plan on Security on Safety and Security of Journalists. Embikweni wabo okhitshwe ngabenhlanganiso elela ilungelo lentathela izindaba eZimbabwe eye-Media Institute of Southern Africa, MISA, Zimbabwe, bathi kungumsebenzi weziphathamandla okugoqela ezikahulumende ukujezisa abephula imithetho ngokuhlukumeza intathela izindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Abe-ofisi yomeli wakwelemelika kuleli bakhiphe umbiko wabo phezu kwalolu suku besithi labo abazimisele ukuthi intathela izindaba zisebenze zikhululekile emhlabeni wonke ejikelele. Baqhubekele phambili bekhuthaza uhulumende ukuthi bazimisele ukuqeda izehlakalo zokwethuselwa kwentathela izindaba. Okwamanje wothi sizwe abalaleli ve-Studio 7 ukuthi bona bathini ngabakubona kusenzakala eZimbabwe.
Studio 7, ndichona njani? Hayi, yona bugeni ungafuna ukusitshaya ngomqondo. President uzokuchallenja njani khona kwikwa kufuna andingabezami liyasetshenziswa. President uzokuchallenja njani ngoba la ifuna ukuthi vele likhipha abantu uzafaka abantu bakhe ayenze imithetho yakhe ayifunayo. Bona ngoyisilimi okhuma ngokuthi abanye abantu ye abantu banjani njani. Bona isilimi siyelele sokugcina.
Mpingelele enkundleni. Ye, siyamuzwa uKhaliphani Phugeni ebiza abantu ngeziwula. Umbuzo okhona ukuthi kambe yena ukuhlakanipha kwakhe kunceda ngani abantu bakwaMthwakazi, kunceda ngani abantu baseZimbabwe, ngoba lokhu abakwenzayo ukuhlakaniphela eceleni kwabo ukudiliza i-opposition, njengoba baqala ukuhamba bediliza kusukela ku-MDC bayidiliza bayiqeda. Manje uKhaliphani Phugeni nango seqhamuka sengumuntu okhulumela utshabango. Njengoba uKhaliphani Phugeni ehambe ekhulumela bonke abantu abadilizayo, wayekhulumela uMakhuphe, uMakhuphe laye erikhola abantu bonke abaku-MDCT. Namhlanje uKhaliphani Phugeni ukhulumela futhi umuntu orikhola abantu. Uyabonakala nje uKhaliphani Phugeni ukuthi yena ngokwakhe nje ubiza abantu ngeziwula, kodwa ukuhlakaniphela kwakhe eceleni akuncedi lutho. Ungeke uthi wena unceda abantu bakwaMthwakazi ufaka izano embusweni, kodwa uzotyela abantu bakwaMthwakazi ukuthi wena unceda izano. Ama-opposition party adilizwa ikuthi kulabantu abanjengani boKhaliphani Phugeni labo sengezochabangu labo uNesidube. Eliyini eliyabe lizenza ingathi liseqembini eliphikisayo kodwa lisapota izano kusasa livuke selisithi opposition party ayihlelekanga? Ayihlelekanga vele ngoba idilizwa yini? Kunini lidiliza ama-opposition party? Khona manje ufaka izano embusweni kodwa usuke lapho uqede lapho uthi opposition ayihlelekanga. Angikwazi ukuthi kahle lifunani ukuthi kube njani.
Studio 7 uvuka njani nabalaleli bakho? Hayi, nathi siyavuka. Hayi, thina sithi imbuzi yomnyanga ikhali landela amakhanka. Sisho njalo isisho sabadala sithi imbuzi yomnyanga ikhali landela amakhanka. Kwana nje nabantu abasathemba ukuthi amaphathi la athunganyelwa abantu basesishoneni azobalethela ushintsho emathebeleleni.
Labo ngabanye abalaleli bakaStudio 7 besipha imibono yabo ngokwenzakala empilweni zabo. Good Life Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama, siphatha udaba lokuqala ukwehlulelwa kodaba oluphanyekwe ngabebandla ele-CCC emthethwandaba olokuxotshiswa kwamalunga alo edale lephalamende okungekho emthethweni ngozithi ungunobhala webandla lelo uMnumzana Sengezo Chabangu. Singakehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba waphezulu we-High Court uhlale namhlanje kwakuqala usahlulela udaba olukhwezwe libandla le-CCC olokuphikisa ukuxotshiswa kwamalunga alo edale lephalamende. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo
uJabo Kancube. Ulalela wenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.